Athenza uchene emgwaqweni kobulawo ugoqela imbida inhlanzi ihlanyelo amatamatisi amakhabe ulude ikhabitshi amabhawuto izigqoko izipenete izipenda mlomo lako konke okufuna uzulu kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni inyama esithwala lokunye ugogo Rachel Chabangu ngomunye wathengisa okuchiyene emgwaqweni edolobheni leli
thengisa amazambane amanzi awomileyo indlubezenileyo imfushwa amkhomo konke kholokhu indumba njike mashigai hhayi ungigalisele kuhle kodwa okukuthi ngingathola isitoku sokuwoda sibi hhayi ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Jotina Ncube ngomunye wabo
hayi kunzima kazi lodisemba lwade simkhangelile hhayi asiphumanga lalutho ngapha lama-farmers layo abanye abasilundenzekazi ngoba bazithengisela izinto labo bephinde bebuye lamaro labo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
akula nto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima iziliyana kuhle number 1 siyakubongela sisathola amanzi kodwa mnathengisa amagudi asiwatholi kunzima ukuthi usiwathole ngoba iziliyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
kuminye neemgoqweni okula bathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo
nabo i-council iyasinanzelela ikwanisa ukuthi isenze lokuza indawanyanyana okuncane ithi lapho umuntu ayehleli khona ngoba kubhadale ngelanga ukuze sibe lani le-order cause into evele ngela-order ayiyenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthole ehlezi ethi akula ndawo yomuntu ka labe ngifuna ukuthengisa ngoba sebe sifuna ukuphila and njengama-ejizethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhe e-tarent lapho
umnumzana wakhe nidube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because iyiviki yokuvula kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika kodwa awuswele
abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu urose nyathi wayelela amalungelo abo umngane wakhe nakafarayo uthi akusebenzeki ugogo rose engasekho
kwesesikhathi sokungathi sambona kekhulumile ndozama usibone ukuthi nafarayo zakutshela ngamanzi but konke siyakubeka kunkulunkulu ukuthi unkulunkulu lesizatho ngakho kumele sikuvumeke but okakathe sisazobuhlungu
oyibundela obangumanjinela wendiza mtshini ekolitini le-Middle State University unkosazana Sithisiwela wake wathenga edengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi
ngangithengisa emakethi ngasebenza kwesikhathi eside ngithengisa ama-groceries emakethi kwesikhathi eside sizabogokurosi semakethi kodwa ngiyabonga ngoba ngathona lami kwasasisukeza emgwaqweni ngathona lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayele sikolo sakhe sithengisa kosele sikolo hhayi umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport
umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka suku zonke kobulawayo okwenza kuminyane okwesabekayo
abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-Fifth Avenue naku-Sixth Avenue bathengise osokubangela ukuthi ube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi akula lapho abagezela khona
inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ezimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million ithi abantu laba bathengisa impahla ebizaphose amabhiloni amane US 3.96 billion ngomnyaka ngimanifiso 7 kobulawayo igama lango-Jesus Bani.